Constitution entsha liyasithokozisa kakhulu ngoba devolution ikhona. Sikhanda ukuthi isigaba nesigaba zizaba nohulumende lawa ukuthi ama-provincial councils ukuthi kuyahlala khona ama-mayors, ama-councillors, kuhlale khona laba MPs, ama-senator esigaba sondeso. Ukhanda i-development. Lesikhwameni se-government lapho kuthatha khona imali ye-treasury. Lako kule ngxenye la ezanikwa ama-provincial councillors ukuthi bakhangele i-development engane yabo. Sikhangele amandla la aselochombo ukuthi angakwanisa ukuthi angene esigabeni ayenze santando. Ukuthi kasekho amandla lawo uthombo uzafanele ahambe via parliament nxa ukuthi lokusola okuthize ubani abe nguminister local government. So konokana kuqakathekile ukuthi nxa unguminister awusoze ungene ku-politics ukuthi iparty yakawinanga emadorobheni, therefore uzafuna ukuthi uhambe uqothe umeya wonke ngoba iparty yakawinanga emadorobheni.
Lona udaba lwakho siyazi ukuthi waluhambisa emthethwandaba, solungaphi?
Amalwaya sefakile amaphepha kwafayela lama opposing affidavits. So kumele ukuthi ikhotho sinike ukuthi ayi-sit down date ukuthi udaba lethu lufike sikhulume ngalo lungene ecourt, but asikatholi idate le evela ecourt.
Ikhansili okwamanje isebenza njani? Ukhona umeya ophethe intambo njalo usebenza kuhle yini?
Ukhona u-acting mayor uTisibanda, uCouncillor Tisibanda ngumama uyiphethe idorobhethu kuhle, ama-resolution izinqumo esazithathayo lokhu ezilandelele ukuthi zenziwe yi-council. But okusimangalisayo ukuthi uThombo nje amaviki adluleyo uthe uzamuxotha ngawo mama lo Priscilla Ngale engafakanga esikhundleni sakhe. Kodwa thina sazi ukuthi indaba leyi isemakhothi and umthetho ukuthi ngeke ukuthethe indaba ngaphandle kwamakhothi nxa usuyifakile khona ngani. Ngithanda ukuthi ngitshayele ihlombe kuma-councillors aseGwanda alokhu bephethe udaba ngendlela efaneleyo, kulandela umthetho lobuthombe ekhuluma ebethusela nsuku zonke.